Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuga njani izulukandaba lamukela umsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 3 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalithumi lambili abafunyanwe legcikwane le coronavirus izolo abalithumi ngabavele eSouth Africa. Kuthi ababili bathelelwe igcikwane leli beselizweni.
Okunye okubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nazo zobayekela ukusondelana ngenxa yokuthi la nxa sikhangela amabhasi kakhulumi endawo ezilupho ayathwala 75 njengahlangane nile standing mhlawumbe.
Inhlanganiso emela ilungelo labodokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola lemelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kulesiphatha amandla sebandla ebesithunjiwe ngabantu abangaziwayo satholakala izolo sifile.
Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kungabangela na ukunqotshwa kukamongameli Donald Trump kukhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa. Bahle baqoqa baqukuma baya khonale ukwenzela ukuthi bazame ukusiza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalithumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo ngemva kokuhlolwa abalithumi babo bavele kwele South Africa. Kuthi ababili bathelelwa leli gcikwane beselizweni. Lokhu kutsho ukuthi sebengamakhulu ayisithupha lethumi lasikhombisa 617 asebehlaselwe ligcikwane leli elizweni. Phakathi kwalaba abayisikhombisa sebatshona, kwathi abalikhulu lamathumi ayisikhombisa lantathu 173 basila kuleli gcikwane. Ukuze sihlaziye ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni phose nsuku zonke, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Abantu ulwazi lokuthi umkhuhlane we-COVID-19 ukhona elizweni balala ulwazi, kodwa ulwazi lwakhona lucina khonapha ekuthini kumele bagqoke amamasi, kodwa ukuthi kumele bagqoke kwesikhathi esinganani kungathiwa kabukacaci ngoba ungananzekela odokotela babe bekutshela ukuthi imaski isebenza up to almost 4 hours amahola amane. Kodwa thina njengabantu, njengoba sivele sizidubekele, siyagqoka imaski ilanga liphuma lize liyetshona. Khonaphana uyabe ungasakwazi ukuthi kambe nxa ngiyigqoke from ngosikisi ekuseni kuze kuyefika futhi ihola lesithupha ntambama, ngisavikelekile yini njengoba bayatsho odokotela ukuthi ingaveli bemanzi kayisasebenzi. Okunye okubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nazo zobayekela ukusondelana ngenxa yokuthi la nxa sikhangela amabhasi kakhulumi endawo ezilupho ayathwala 75 njengahlangane nile standing mhlawumbe. So khonokana sokusenza ukuthi vele abantu baminyane, i-social distancing njengambe i-physical distancing esingayitsho ukuthi abantu baqhelelane kayisozivume ngenxa yokuthi nxa sihlezi esitulweni esisodwa sebhasi vele sesithelelana nalo mkhuhlane nxa ukhona ngenxa yokuthi sesithintene phela i-social distancing njana kayisekho. Bukeli kathe sepharlamente bekhuluma uminista, uzafica ukuthi bona ngokwabo bayawakhipha amamaski nxa bekhuluma, bengikhangela i-senate kathesi emini namhlanje nxa bewakhipha bona ngokwabo. Wathi mo uzulu nje jikelele nxa ezicoceke emphakathini, kutsho ukuthi labo labo baya wakipa mamasko kongana hiku wenzu kutama local transmissions za atlale hai mba nga hama hamba la nguangene turope nzo waza nchiselo niwese ngini kipi maskidiani
loku wenzagala ngesikati amanzi esilela edolope nila kubulawai kungabe loku kumemetegi sayini ugu sabala la wale litigwani kumbe abantu sebe wazo kutibenze
ugu solagala kwa manzi edolope nila kubulawai kungenye mbangela ezenzu kutumkutane leo utkubige usabala ngobu nga nanzelela lapo kungela manzi kona manzi angafiki kone zinjini abantu baebe butene bemelele ipawuza nga bemelele ipawuza uzafika ukuthi abantu baebe vele bezikoxela beyisikumbi ipawuza ke nga isifika laphana lapho kuba lo hlupho lukhona ngenxa yokuthi abantu sebeminyana lola loya befuna ukuthi asondele tuzande ebhakede lakhe asondele tuzane lebhawuza labantwana abaningi afika sokuyiba bathatha amabhakede lokhu buwachova kolaphana nxa ibambalelani ibhakede abambelelani ibhakede kambe nxa yele gciwana anti ibhakede leli amabhakede wonke lawana asesuka esebambele lo gciwane le-COVID ubusufica ukuthi lezibhoraneni lapha nxa abantu besiyamkotshoza bayakotshoza bapompeli abala ama-gloves kabalani nxa kuyikuthi umuntu lwani ulala igciwane ebelokhu ebamba amakhala esesula lapha lapha neqeda lapho nxa sokuyikuthi nguye osesiyapompa la usehamba futhi ebamba leyani impompi eyiyo abayisebenzisayo ukuthi umbe singathi insimbi yonana abapompa ngayo ukuthi bakhona abanye abantu abacela amanzi ezindlini zabanye nxa kuyikuthi umuntu lwani usefikile emzini wami uzosebenzisa impompi yami elokhu eyibamba angila sanitizer mina emzini wami ukuthi ngizamnika ukuthi kanjani asanitize alisikhathi sokuthi ngibe lokhu ngisithi geza ngesepa nansiya lapha nxa ukuthi ngilodwendwe lwabantu abafuna ukuncediswa ngamanzi khona ukhanya lapho kuzenza ukuthi vele igciwane limemetheke njalo kulezi nsuku kukhona ukuthiwa ngama-water kiosk yona liyani tape nxa kuyikuthi lanxa engaphandle kusenzela ukuthi bangasondeli lapho okuletanka khona labana abantu ababamba impompi bebaningi nxa kuyikuthi kukhona olala igciwane liyasala khonaphana ngenxa yokuthi akula muntu osanithayizayo kumbe akula muntu yabe lesepa yokuthi bageziswe labo bani.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo labodokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola lemelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo. Linhlanganiso ithi ukuholisa izisebenzi ngedola leZimbabwe kumbe ngenye nje imali yakwamanye amazwe yikuziqila izisebenzi. Umbiko lo uza ngesikhathi abongi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu sokubangele ukuthi ezinye izibhedlela ezifana leParirenyatwa zixotshe abongi ezindlini zikahulumende lapho abalotsha khona. Isibhedlela lesi silobele abongi incwadi izolo sibapha inyanga ezintathu ukuthi baphume kulezo zindlu njengoba bengasayi emsebenzini. Uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esingamashumi amahlanu ekhulwini i-50% njalo wazipha imali ethiwa ngama-allowances aphathelane lokuzivikela umkhuhlane we-coronavirus eyisimali engamadola kwele Melika angu-75 umuntu ngamunye okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Kodwa izisebenzi zithi imali le inlutshwana. Uhulumende laye uthi kalayo imali yokuzihlawula ngedola le Melika. Ukuhlaziya lolu daba untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe. Nxa sikhangela ke emsikini omnyama kumbe ku black market kumbe ezitaladeni nje lapha awusibona limali ke igcwele umangalisayo. Limali ngabe igcwele njalo ezindlini zabantu sibona phela beyijinja lapha ezitaladeni. Laye uhulumende sibona amanye ama services akhe phela kungaba ngo excise duty abhadala ngaleyo mali labaqhatshi la labo nxa sikhangela ke ama products lama services abo bavunyelwa ke ukuthi be charge nge US dollar sibona lezi zinto zabo ziyathengwa sibili nge US dollar loba nje abasebenzayo bengayinikwa. So imali ke ikhona sibone ke uhulumende ke imota azithengayo azithengela ke abakhokheli kuhulumende zimota ezithengwa ngemali ke enkulu kumangalisa yangaphandle kwamazwe labo ama individual abantu nje abaya importa ke ama Lamborghini ke lezi mali ezi imota ke ezidulayo konke lokho kutshenisela ukuthi imali le uhulumende othi ayikho phakathi kwelizwe ikhona leyo mali phakathi kwelizwe
kodwa uhulumende uthi imali kalayo kanti njalo uthi umumo usumubi kakhulu ngenxa yomkhuhlane wecoronavirus.
Enye yangkhona yiyo abayijontshayo bona ke abakuhulumende beyikhipha ke ngaphandle kwelizwe ukuze phela bekwanise ukuimporta phela labo olambogini bangkhona. So imali ikhona, enye yangkhona iyajontshwa ikhitshwa ngaphandle kwelizwe yibo bona abakhokhelayo. So asivumelani labo nxa besithi kayikho. Esikunanzelela ukuthi imali leyi abafuni ke ibanjwe ngabayanga, hayi bafuni ibanjwe nje yithi ke abayanga. Ayifuni abafuni banje ke nguZulu babe lokhe beyithola nje beyichisa-chisa ukuze ibe nengi bebe sebenika ke thina ke amaphepha angasebenziyo bethi yiwe esizathenga ngawo bephinde bewale lawo maphepha nxa sesibuya lawo sizothenga ke esikufunayo sibona ukuthi ke ubuqili obuyenziwayo ke ngabamabhizinisi ndawonye ke labantu ke abakuhulumende.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla leMDC Alliance lithi iziphathamandla sebandla umnumzana Tynos Jinyoka obelesikhundla sokukhokhela inhlelo zesigaba seMberengwa North utholakale efile ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo. Leli bandla lithi isidumbu sikaChinyoka owathunjwa ngempelasonto sitholakale emgodini weChabudapasi Gold Mine. Imizamo yokukhuluma namapholisa ngalolu daba yehlule izolo. Sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba lapho sithola imininingwane epheleleyo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulamalunga edalelwe ephalamende amahlanu asehambise emthethwandaba udaba lokuxotshiswa kwabo kuleli dale libandla leMDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khube. Amalunga la angamakhosikazi ngathi uBasilia Majaya, Macharirwa Mugido, Ana Nyambo, Francisca Ncube, lo Nomathemba Ndlovu. Iphephandaba leDaily News lithi icala lenkohlakalo eletheswa owayengumphathintambo wezisebenzi kahulumende unkosikazi Prisca Mufumira lo wayengumabhalane wogatsha lwakhe umnumzana Ngoni Masoka seliqalisile ukuthoniswa emthethwandaba. Leli phephandaba lithi ababili laba bazame ukuthi icala labo lidluliselwe phambili kodwa kwehlula ngoba umtshutshisi wathi kumele lithoniswe. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions after we attitude njalo into le ukuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeni. Into efana la wena le enzakalele umfoka Chamisa le. The method esetshenziswe kuye yena le anasetshenziswa kuMagumbeni uDr. Peter Magumbeni. UDr. Lo thina sasitoke sifunikwazi ukuthi kade uphelele ngaphi ekugcineni ungaphi kwezweni ngaye waphola le research yayezwayo kuye batholeni ithi nalamuhla siloke sisafuna ukwazi ukuthi kwenzakalele ngoPeter Magumbeni lo uDr. Lwana kwagcina kwenzweni kwabanjwa bani ama-investigation la bahlala besithi bayi-investigator umnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi hayi but really we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abe sikhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front all those things
wafakisa kanjani yazi ndoda wena mpofu lo wena ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo wena tsho ukuthi esengahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe iZANU ene kunjena nje wena uyahlupheka umakhupha ungcono uyidlila imali yezano wena ke umsebenzi wakho ngwani we ukathe kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke inkomo zikababakho uvini umntwana ona 5 years into leyo ikhuluma nje ngeke azayikhuluma uChamisa ufaka ama-sanctions njani uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani you know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous yazi bantwana ngeke ni-jealous
lenjani mfakazi linjani mfakazi ngiyalibingelela ngo-counter sanda lapho eMtswana abantu abasa selomcabango ukuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa ka-wasting their time ngoba indaba yama-sanctions ubani nobani uyayazi ukuthi ama-sanctions afakwa ngenxa yani afakwa ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa abantu bechaywa abantu behlukuluzwa yikho okukhoza ama-sanctions kayisiyoChamisa njalo ama-sanctions kayisiyo afundisa amasosha ukuthi bahlukuluze abantu nokutshaya abantu lanxa ama-sanctions angakhitshwa pho-ke ukutshaywa kwabantu nokuhlukuluza into yonke i-discipline yamasosha lamapholisa leyo bazayimisa na ngoba lokho bekuvele kokusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe avela katshana elokhu ehlukuluza abantu bethunjwa abantu bebulawa kungela ama-sanctions kungelani njalo ama-sanctions kafakelwanga omnye omunye afakelwe wena umnanga kwalowo ne-cabinet yakhe eNgutshwana but still we still see them traveling besiya lelale though ama-sanctions ekhona ama-sanctions kadisturbi i-budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwa lelale ngama-sanctions yiyinani nje ukuthi kube njalo so sicela ukuthi abantu malizi understand ama-sanctions has got nothing ukudisturba i-economy eZimbabwe bangamisa ukusela babawenzayo babe nokwazi ukubhajetha imali kahle kahle into izakumntu zokuzobara especially ukusela nobudlwangudlwangu loba babawenzayo ye asuthi into kaChamisa asonto ekhoze ukuChamisa leyo never ngibingelela umfowethu usaBrighton khonaphana ets lona Brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu siyabonga uNkulunkulu aligcine impela livikele kulomkhuhlane la abantu bonke nje khona apho ets laphana ngiyalibingelela kakhulu amen
sawunani basakazi be-studio 7 hayi umandla Mandla Khumalo phuma kwelasejolojo hayi ngapha thina siphila ukeni sinkomo nje hayi zizawuthiwa sigqoka amamaski nje hayi sigeza izandla nje hayi thina siyazilutu ngapha yathi siyafuna ukuzofundiswa hayi sithi uzodlula lo mkhuhlane hayi sibekezeleni Sarani kahle.
Vuko abathakazi be Studio 7 uthulane emahlabeni zulu. Indaba ye accountability lay ebikhulunywa ngobaba uThuma hayi ngana ngizwanani laye leyo angiyazi leyo kufana nje lengane kana yabo umvundlala bonteletsha into le accountability eZimbabwe uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe i-£200 esithenga i-2kg ethukela ngelanga kube imali ayiphiwa ngeviki leyo yebo kanti iziqhuma lezijumba lezi ezigcwele ama-border gate le madrobheni indawo zonke lezi izikhitshwa ngubani ziwithdrawa ngubani who is behind izijumba zonke zonezo ezithwelwe ngabantu khathesi kulayena li-£10 yale entsha le isigcwele if you go kuboba ibridge uye ngaphi igcwele indawo yonke iphume ngawuphi umnyango ikhitshwe ngubani ngumntakabani ngemvumo kabani ngumkhazini kabani le indaba ye-ecocation nje into encane le ikuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo kodwa-ke ezijumbene lezi abazidefendayo abangafuni ukuzikhipha uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-£200 nokuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka kanti izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhudi labosisi laba abazitshintsha ngezikabani zivela ngaphi so bangaze baqhamuka le accountability ecocation o-tubes lapho ngiyamuza ukuthi uzame ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uza kuthini ngoba ibhatsha ligqokileyo ilwane lele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini azame ukulihlohla kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza ku-YouTube silani lina basakazi be-Studio 7 kanti izijumba lezi ezitholwe ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocation ngiyabonga ngincubelo
linjani basakazi hhayi ngiyabonga ningikuthoyo kuphela yikuthi hhayi ibhathi kalihlohla asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni abantu besishoneni sebebuse kakhulu bayehluleka ukukhokhela abantu i-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuse omunye umhlobo uThamisa laye vele lishona abantu besishoneni babavulalile isilizwe lali-right leli baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuse omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni lo babuthi yena uThamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona yiwale-tribalism ake kubusa omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yibo abehlule ukubusa yikho okwenzakalayo ngiyabonga
Sanibonani ku-Studio 7, sanibonani lonke basakazi ku-Studio 7. Siyajabula phela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani. Siyajabula kakhulu basakazi ku-Studio 7. Le yazi mina ngizibuhlungu, indaba leka amakhuphe le. Umakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende, kodwa ene abantu laba uZulu avota, evotela abantu, akavotanga, bevota under uThamisa. Abazange bazibazi bavotela umakhuphe. So umakhuphe udlala ngathi uyasidelela lo mama lo. Sidelela kakhulu, kanti vele umama lo unjani vele? Wako wabona apho umama umuntu omdala othi ufuna ukuba yi-president kodwa ugunda ikhadi. And futhi ngizwile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu. Ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi ye uThamisa uhambe siyafaka ama-sanship.
Ngiyithola njani basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli siyalibingelela uthando olukhulu. Ya ngilapha endabeni yendaba eqondana le-ecocation. Ithi nxa i-RBZ imisa i-ecocation idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiyi kungalunganga ngoba laba bezithwele nzima ngama-agenti ema-ecocation alawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine afulelana phakathi laphakathi uhlupho bevele sikhathaza ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ iye-produce imali kodwa ufumana ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-ecocash agent so kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga ngakuthi nxa sebevala ama-agenti siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-ecocash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa so-ke yinto yabendaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise ukuqonde ndawo zonke ngiyabonga
salibonani lonke bantu baka Studio 7 nabalaleli. Hey mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange 3000 pula ngisebuzwana. Uma ngifika bathi i 3000 pula uyithumela nge 900. So esi ngibona ngathi kuyasikhama kuyasisinda kakhulu lokho. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba kusecina sehluleka lokuthumezela imali. Ngoba bengithumela i 3000 then bathi bafuna i 900.
Njani basakazi, i-epokhethi sibili yinto engafunekiyo. Alibala ivalwa okokucina ihle ivalwe ngoba ibithi dabuli 5 times ukuthi dabula kwabo bekhenga betshintsha injalo i-epokhethi kasiyifuni kayivalwe ithi incindezelo kubi.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump wetheswa icala lokungaphathi ngobuciko udaba lokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus nezinye izalwane zele Melika. Amalunga ebandla eliphikisayo lama-Democrats athi uTrump kasukumelanga phezulu kuqhamuka leli gcikwane njalo bathi nguye otshotshozela ukubuthana kwabantu bengagqokanga ama-mask. Ngalokho abavoti babikwa bezamhlamukela kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi kuwonalo umnyaka. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi ubona ukuphathwa kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Trump kuzathatha ndima bani kukhetho.
Ngibona angathi umnumzana uBiden njengoba eke wacebisa lapha yikuthi bona lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa, bahle baqoqa baququma baya khonala ukwenzela ukuthi bazame ukusiza bona laba abasebehlaselwe yulowo mkhuhlane. Engibona ngathi mina nxa ekhuluma ukhuluma into ale experience layo. Yebo kakufanani i-Ebola le COVID-19 ngoba le yehlula ukuthi ibanjelwe khonaphana e-Wuhan e-China yasimemetheka umhlaba wonke. So ke angazi khonapho kodwa ke njengomuntu oseke wasebenza lo mkhuhlane kudala umahluko phakathi komuntu owenzinto lo muntu ongazange enze lutho ophongucabangela umbongeka ongakwazi ukuthi nxa esehlaselwe izinyosi endlini enzeni. Angithi omunye uyakwazi ukuthi nxa usehlaselwe izinyosi thatha isaka ungene esakeni inyosi zizanamathela phezu kwesaka.
Sike sezwa njalo umongameli Trump ekhalakhala ngokuthi nxa ukhetho lungenziwa ngalokhu okuthiwa ngama-postal ballots kungaba lokucilibezela. Usesesaba yini umnyama ongelampisi?
Ye, hayi, uzwakele sibili. Engathi uyakhalakhala, engathi uyakhonona, engathi galaqiniso. Ikuthi nje mina ngokubona kwamundoda wakhona uyabe bona ukuthi hayi okwinto kwakhona kusoze kuphumelele kusekela yena. Then nxa kungaba njalo kufanele ukuthi ase adinga amahlahla avitshe ngoba ngithi i-system yona le yakhala ngayo iyabe iyi-system eyabe ingeyakhonapha. Isistimu yabikhangelwe
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekhona le eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo.
Ugatsha lwezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalithumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo abalithumi ngabavele e-South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo labo dokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola leMelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elijukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.